kukhona nje litshintshe kancane, kulo tshintsho lincane. Ngoba ninganazelela lakhathesi izehlakalo ezincane nje ezamabhizinisi. Omama abaningi abakho kumabhizinisi ngoba kabanamali eyokuthi baphakamise amabhizinisi abo. Ubusubona ukuthi ngoba ngumuntu ongumama eyabe ufuna ukwenza into enhle elengqondo, ibhizinisi enhle elengqondo. Bese sibuya kube ezombangazi kumbe ezokuba ngumama phakathi kwamalokishi, i-community. Omama basekhatshana kakhulu, basecindezele kakhulu. Ngakhangela inhlanganiso ezinjengama-resident association wonke nxa kushiyakhethwa omama bacindezelwa kakhulu. Umama ethemile ehluleke ukuthi angele esikhundleni esikhulu, ngika ngakubona khonapha besihama kukhetho lwebhutha kuminyaka lo owadlulayo, sehluleke ukungena ngoba baba babenemali bahamba bethenga abantu all-over, kwathengwa abantu sehluleke ukungena sadliwa. Kwangena ubaba waba ngu-chairman ngoba ezikhundleni lathi sifanele singene khathesi.
Akuqedwa njani khonoku kucindezela?
Kuza kuqede yithi omama, yithi omama kufuze asikuqedi. Sazisane njengabomama ukuthi lapha kubumama nomomama abeke izanke imbuko enjani, asimpheni ithuba simfake bese sihlalisana naye phansi sikhulumisana naye simtshengise sikufakile kube phuthakeli kube phuthakeli cela ngiqondise ngoba siyalahlana kakhulu omama, siyalahlana sicike ngobaba yomama kanalinje yomama kanunje yomama kani. Ubaba besethatha i-advantage angene ezikhundleni, yitho kumele sikuqedi.
Nxa sixoxisana labo baba bona bathini nxa libapha lezi zikhalazo ubana hayi liyasincindezela njengabantu besifazane?
Obaba bathi yithi esivuma lokho, bathi yithi esivuma lokho kakhulu ngoba nxa ubaba esekhampeyina laphana bazeba omama babeza bagcwali kwabantwana baze bafise lokuthi bonke baye emacansini laye, bathi yithi. Kodwa kulabo baba abafisayo ukuthi siphakame bese bephanjaniswa yibo bona labomama kakhulu abathanda khonokho ukusekele baba ngoba kube mse zimbili mntanami ibe mali ibe ndaba zokuya emacansini lezi esitho mama bethebele umuntu yedwa azahleka athi ngathi mina nginganani. Obaba kuyabahlekisa lokho vele abasibali ngenxa khonokho basibona nje singabantu abangakwaniyo abangakwananga bese besithathela amathuba ethu yena lami ngoba yitho siyabe sesizinikeze ezandleni zabo.
So singathi ukulinganiswa kwamathuba ngobulili akula kulinganisana kwamathuba lapho?
Akula, ngingaze ngifakwe kuleso mdla. Kodwa ngabe ndilokhu engikhangelelwa phansi njengomama, ngabe ndilokhu engikhangelelwa phansi ibeze mntu ubaba ozabe uyezongikhontrola sengifakiwe kuleso mdla abe ngiyongikhontrola endala esesenza okuzekucine nxa uficana lomama ongafuniwe beze zinto ucine kulokuxabana okukhulu enhlanganisweni. Nasemakhaya kucika kunjalo futhi, nasemisebenzini kucika kunjalo futhi.
Seluleko bani ongasipha abantu besifazane abalaleleyo Matshabalala?
Kumele kube lotshintsho olukhulu. Kumele omama bahlalele phansi kulezinhlanganiso ezilezimali ezikhangela ezikhangelana labomama kakhulu, baba batshintshe ingqondo yabo omama ngoba yibo abazicindezelayo. Batshintshe le lokhu kufundiswa, bafundiswe behlangane nabobaba, batshelwe kunabobaba kukhulunywa iqiniso njengeqiniso ngoba isikhathi esiningi ungathi uyakhuluma iqiniso kuthubani mubi ye gakathandi injani. So iqiniso elihle yikuthi omama sibehlatshwe phansi inhlanganiso lezo-YMC obani zinengi nasemazweni khona ngale, kumele babone ukuthi imali yangena sibili incedise omama ukuthi ibantshintshe iy'ngqondo zabo babe ngomama abazazayo. Ngoba ngaphandle kokuthi bahlele akulanto engaqonda siyebhodini siyaqina vele singekho umama siyela khonkhani ukuthi umama ngekhitshini umama ngekhaya.